ezifoso sasikhathi sukuhambeka ngathi nxa sukobo mathethi ngale uze uyobambe i-airport uzokwanisa ukubona ukuthi welcome to Victoria Falls uhamba lawe sucelesile ukuthi hhayi sengihambe erodini balalawayizi uhulumende kumele ukuthi ebone ukuthi uyalungisa irodi yona le ibulawayo Victoria Falls ungananzelela iyo irodi iyakundawo ethekelwa lamatourist bevela emazweni ashiyene abanye baya bedriver bengalenda eharare kumbe kobulawayo bayaprifera ukuthi benze njani behambe on road bebona nje ilizwe lezimbabwe manje nxa kunjalo bengakwazi ukuthi irodi iyabiphi okungakanani akuniki picha irayithi ngelizwe lethu ayisafuni ukuthi benze okokuphesha sifuna a complete overhaul ukuqalisa kutsha beyinamathisele njengoba beyenze ibulawayo Harare Road ingafika kustandard yalana lathi sizafila at home lathi sizafila being citizens of this country okwakhathesi is just good siyakhangela ukuthi uhulumende iminister especially minister of transport hayi kumele ukuthi bebone ukuthi bengayenzani bangakhulumisana njani le treasury benikwe imali okuphangisa belungisa i-road le kayiseko right angiboni ukuthi even lo president uyakwazi ukuthi i-road le siyibonakale kanjani of course uyakwazi ukuthi bathi ilizwe liyakala banikazi ingakwazi ukuthi manje i-road yona le izayakwalobani so ayikhangeleki kuhle and umhlulo wamandebeleni lapha yi-road ebhizi ukudlula ezinye i-road ezingathi zizabe zivela ngaphi ama-roads amaningi avela koobhinga kumbe avela kwezinda ayebejoyina avela kocholotholo ayebejoyina yona leyi ibulawayo Victoria Falls Road so you can see how busy i-road yona le is hence sithi kumele ukuthi uhulumende ephangise ukuthatha amanyathelo ngokulungisa i-road yona le i-road yona le ilethe imali eningi elizweni ilethe i-US dollar ephilisa abantu elizweni so siyakhangelela ukuthi uhulumende ehloniphe khonoko ukuthi bayiphangisele ukuyilungisa i-road yona le
ungasitshela ukuthi kahle kahle ngiyiphi indawo eyomgwaqo lo ongathi isiwonakele kakhulu kumbe yiwo wonke nje umgwaqo osungamagodigodi
i-road yonke from insusa uzoyobamba edrobha lewanzi uphume ekhilo ufike kumapulazini awomadimabisa ngale the road is very bad is very bad but endawo kumele ukuthi abahamba lamatrak amakhulu benanzele kusegwayi gwayi amapotos angona maningi umgwaqo ufilo okumangalisayo ungasuka khona ngabe igwayi uzawuya lapha kumadimabisa farm usuhamba towards Falls i-road is very ilimele ayizo indawo engathi abasivakatshele benanzele zona lezi ndawo but amanye amapotos abe lapha likhona 4 or 5 akhonapha ukuhamba a certain distance kuyabe kunjalo futhi but at the same time zona lezi ndawo engizihlozo ogwayi even kokugrambila kuyenzakala iy'ngozi ezikhulu ezama-trucks lawa amakhulu abizwa ngokuthi ngamagonyeza.